kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 17 zibandlela 2019 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho welizwe ubhidlizwa izijeziso zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga. Umumo edolobheni lakobulawayo lokhu mubi emizini ehlala abanengi kulandela ukutshengisela lobudlwangudlwangu osebusenzakala ensukwini ezine ezedluleyo. Umfundisi Van Mawarire, umkhokheli weqembu elilwela ilungelo loluntu elibizwa ngokuthi hashtag this flag, umiswe phambi komthethwandaba kamanje lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa othekelela kwele Belarus lamhlanje wenze imihlangano embalwa lomongameli Alexander Lukashenko walelo lizwe. Umnangagwa usandavela kwele Russia njalo okhangelelwe ukuya kwele Azerbaijan, lele Kazakhstan kanye la kwele Switzerland hulobelane izivumelwano ezimbala lomongameli Lukashenko ezigoqela ukuncediswa kwezokulima ngele Belarus. Uthi imihlangano lenkokheli yamazwe la ilakho kuletha inguquko kwezomnotho eZimbabwe lapho abantu abahlupheka khona ngenxa yokugugudeka komnotho. Baningi abantu abacothoza ihambo zikaMnangagwa abathi kazisoze zincede ilizwe leZimbabwe. Kulabanye njalo abathi ihambo lezi zizaguqula umnotho eZimbabwe ngoba uMnangagwa uphanda imali yokuvuselela umnotho. UMnangagwa utshele umongameli Lukashenko ukuthi umnotho weZimbabwe ubhidlizwa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZanu PF ngamazwe entshonalanga.
Zimbabwe has gone through severe economic sanctions and isolation for now nearly 2 decades.
Ilizwe leZimbabwe libhekane lezijeziso zenotho ezisinda okumangalisayo okwenza ukuthi ilizwe lingadlelani lamanye amazwe ngemfanelo.
As a result of those severe economic sanctions imposed by the West on us,
imali yethu yakugudeka yaze yalahlwa ngenxa yezijeziso lezi ezafakwa ngamazwe entshonalanga.
They collapsed our currency in 2009.
Alawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhuluma lomongameli Alexander Lukashenko wakwele Belarus edolobheni leMinsk. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kujera utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uMnangagwa uchitha isikhathi kwele Belarus lamanye amazwe la angathuthuki ngemfanelo.
Kubona njengani ezingathi term elithiwa megadeal li sethenziswe kanenge kusukela esikhathini zika Robert Mugabe sense i term leli elithiwa mega deal, kodwa angazi ukuthi lithoni ngoba ebantwaneni weZimbabwe azange sibone ukuthi ama deals angkhona azala ngikubona. Siyababona sibili besayina ama deals kodwa asikabona ukuthi ama deals angkhona alengu ngokuquwa bani awaletha lapha eZimbabwe ngoba abantwana eZimbabwe balokho behawula, akuna msebenzi, amakampani ayavalwa, i-foreign currency iyahlupha. Sekusitho ukuthi ama-megatools kaatsho lutho kawasebenzi.
Kodwa ke ngokutsho kwabantu bezanu njalo lo mongameli uthi lokhu ke yikho kwakwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngoba eBelarus balemtshina yokwemba ama-diamond lemtshina yokulima. Akusuzokuncede khonokho engakuthola.
Udube ukuthi uMungameli uke waboda ngomnyaka ophelile sithi yena kube lama deals afika $20 billion. Kodwa asikayiboni $20 billion kwi-economy yaseZimbabwe. Uyawabona ama-protest, abantu baya-protest ukuthi i-fuel ikhwelile. Aloba $20 billion ibikhona kwi-economy yeZimbabwe, bekungabi lama-protest anjengalayo, lama-strike anjengalawo akhona khathesi. So inkulumo nje le ndlela yezokuthi uMungameli abhode efakatshela abagade bakhe phetheya kolwandle, kodwa lapha eZimbabwe kungela lutho esingalubona lufinyelela ukuthi lifike kithi ebantwini.
Yes, siyabona njalo uya e-Azerbaijan le-Kazakhstan, uzatholani kanje le-Switzerland emhlanganweni we-Davos we-World Economic Forum?
Amazwe anjengeBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan ngabayanga base-Europe. Angazi ukuthi bengasinikani lapha eZimbabwe, ngoba ungakhangelisisa uzawubona ukuthi amazwe lawo ngala lutho bantu bangikhona bayahawula, bayabalekela eNgilandi, bayabalekela eGermany, bayabalekela eFrance, abahlala khona abantu abahlala khona emazweni lawo awo Azerbaijan labo Kazakhstan labo Belarus. So angazi ukuthi uyabe edingani khona ngale engaye lapho angazuza khona izimali ebantwini la abale mali kumbe emazweni esiwaziyo ukuthi imali iyatholakala.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Umumo elizweni ulokhu umubi emizini ehlala abaningi kulandela ukutshengisela lobudlwangudlwangu obusenzekala ensukwini ezine ezedluleyo. Izakhamizi eziningi zikhala ngokuswela indawo zokuthenga ukudla kanye lokunye okumbalwa ngemva kokuba izitolo eziningi zithathelwe impahla zazo. Kodwa enzikini yedolobho lakoBulawayo umumo uthe kusiyatshona ilanga ubusubuyela kancane endaweni yawo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukuvalwa kwedolobho lakoBulawayo kuthiye amavinkili amaningi ebhidliziwe, kuthi uZulu emalokitshini usekhala ngokuswela lapho angathenga khona ukudla. Kwezinye indawo ezinjengemzini oyinketha 6 bekule mota yesinkwa ebibhoda ithengisela abantu kodwa ikhatshwe ngamasotsha. Unkosikazi Silenkosi Chuma, isakhamuzi senketha, ulandisa akubone kusenzakala namhlanje.
Lapha enketha akula shop esele isebe. Njalo namhlanje ekuseni kule mota ebibhoda ithengisa izinkwa nge-$2 iloaf eyodwa. Imota leyo ibiphelekezelwa ngamasotsha.
Unkosikazi Nothabo Nyathi, laye ohlala elokitshini leNkulumane, uthi batshone behleli endlini sebeswele ukuthi baqalisele ngaphi njalo abazi ukuthi bathenge ngaphi. Uthi njalo imichova ibilokhe ingahambi, abantwana besikolo abayanga ezikolo.
Thina lapha namhla eNkulumane lokhe sithule sesihlalele endlini ngoba sikwazi ukuthi kwenzakalani. Imchova lokhe ingahambi, so vele kunzima ukuthi uphume usithi khona uqonda ngathi ngokuthi khona sisenzeni khathi sasekwazi lokuthiza ngobani uthi siqalisela ngathi asikwazi. Ema-shops vele lokhe kuvaliwe njengoba abantu kade bezithathela ngokuthanda wabo awunalutho. Konke amagasi vele asine, so asikwazi ukuthi vele siqalisela ngathi nokuthi sibone mbe amapolisa siye sizwe anything, asikwazi ukuthi sizwa ngobani nokuthi kuyaze kube right nina sikwazi. Abantwana bayanga vele esikolo sihlalabo lapha ezindlini.
Umnumzana Nkosiphile Bebe ophila ngokuthengisa ezitaladeni zakoBulawayo uthi izitolo eziningi bezivuliwe ngaphandle kwako TM kodwa bekule ndwendwe ezesabekayo.
Ama-shopu amaningi amalokithini avele avaliwe ngoba abantu bebereyida khonapho, so labaningi azingabona bayesaba ukuthi vele bethengisela abantu. So eyathi sikwenza ukuthi abantu bebengena e-town bezama ukuthi bedinga lobi transport ibisuphu ukutholakala angokuthi nxa kunemoto yakwadi uhamba. So amashop abevuliwe ngokuthi ngo-TM o-Pick n Pay. Kodwa ukuthi uzofike khona ukuthi u-TM Pick n Pay angithi lona use-Bradfield. Bekule line ende kakhulu efika phandle vele ukuthi ukuthi uzofike phambili usiba nzima. So yiwo amashop abevuliwe ndawo esingakwentiyo u-TM. Yiwo abenganavulelwa abantu kodwa ke ilapho abantu abahlala khona vele emalokishini njengoba kureyidiwe akula lutho vele ukuthi abantu bengaze bebethi kuvuliwe babethengani khona apha emashopu akhona wavela kula lutho kwareyidwa abantu bathathe yonke impahla kade ziphakathi.
Esinye isakhamuzi senkulumane unkosikazi sisasenkosi Dube uthi lamhla idolobho lakobulawayo belithule cwaka njalo le michova ibingahambi.
Namhla umumo kuthule sibila kula ziphithiphithi lezade sizibone emalangeni. Abantu abaya emsebenzini kuphela le mchova ihambe emgwaqweni. Lokukhona okunye okukhathaza abantu ukuthi amashops wonke aluthiwa kulaluthi emashop ukuthi bayakwanisa ukuthi bathenge ngapha ukudla. Kodwa komunye ukuthula kuthule sibili kuthulisekile kula ziphithiphithi.
Laloba insuku zokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuvale amadolobho wonke elizwe bezintathu, isimo belokhu singakabuyeli kulokho ebesiyikho khona, ikakhulu emalokishini lapho amavinkile ambalwa ahlaselwe ngabantu abagqekeze bazithathela impahla lokudla okungaphandle komthetho. Khathesi akusanyakazeli kakhulu kodwa umumo ulokhe usesabeka ngoba abebutho belokhu bephakathi kwabantu. Abantwana besikolo, amabhanga kanye lendawo ezimbalwa bezingavulwanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Mhlaka 14 zibandlela abasakhulayo abalwela amalungelo oluntu abagoqela umnumzana Josephat Mzaca Ngulube bebetshengisela emigwaqweni kobulawayo lapho okuqhamuke khona ubudlwangudlwangu njalo izitolo zathathelwa impahla ngemva kokugqekezwa. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube yena othi ubona ngani ukutshengisela kwenzakalayo kusize uZulu kakhulu eZimbabwe njalo kumele kuqhubekele phambili.
Ukutshengisela lokhu kusizile kodwa okuqalanzakalanzisole nje ukuthi abantu basuke bangasaziphathi bese belutha amanye ama-shops abafowabo abalaba abakhasa abazama impilo njengabo. Kodwa lokho okwenzakeleyo kusizile kulaba abasikhokhelelayo ngoba kubafake engathi kubasunduzile kakhulu ngoba kuthani ngolwesibili bakhanyise bala owesingathi ngesilungu ngama-press statement achitsheni amaningi kakhulu lokhu bekhuluma kutshengisa ukuthi bese bethukile ngokwenzakalayo.
Sibone njalo uhulumende esecitshi ubulembu bokuxhumana i-inthanethi. Wonke umuntu ophila emazweni wayesesaba ngenxa yokuthi babengalali ulwazi lokuthi kanti kuyini okwenzakala ekhaya. Wena njengomuntu obetshengisela njalo okhona kobulawayo, awusitshele ukuthi ubone izinto ezinjani lapho i-internet ibicitshiwe.
Ekucitsheni kwabo ubulembu esingathi bavala into esingathi ngesilungu i-WhatsApp, bevala into njenge-Facebook, bekuyisikhathi lapho ade sebesehlisa khona amasosha, bebisa amasosha ebantwini ukuthi azotshaya abantu kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangafithiya kwamazwe. Ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijima ethi udinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho. So ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile bese zolunye oluyali ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi njalo iZimbabwe isilozibuso ukuthi umuntu ezenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi. Kodwa leyo demokhrasi kayikho nxa kuyakuthi into encane njengelungelo lokwento njenge-information ukuthi abekwazi konke okwenzakalayo ngelizwe lakhe kutshengisela ukuthi bona vele laba bantu kabatshintshanga from ubukhokheli bukamgabe.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Njengoba eningi labantu bagana unwabo bakwatile bazondile, ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngobuningi bethu?
Ukuthi izanu yonangwayo sikumelele khona lokho. Izanu kayikazwelo, abantu bezanu kabalaleli njalo abantu bezanu kabala nembeza ngakhala into abazenzayo. Yethu sikumelele kukho esikufunayo. Yikho ngitshilo nezolo ngisithi sidinga abakhokheli abamela abantu. Thaso nje sifuna abakhokheli abeka eceleni ubukhulu babo nobukhokheli babo lezikhundla zabo abaziphathayo balalela abantu ngoba into le iyakhatshana umnangagwa ngayikhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga khonoko kwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu imbiza vele ibibhoyila ibivele ibhoyila yena wafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imoto zakhona lezabaningi asinazo so into ekhona lapha yokuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle
ulawo amazwi na okushiyela uZulu
engingakutsho ukuthi umuntu wonke fuza bekwazi into lesesiqalile njalo sayitini iyaphambili engingakutsho ukuthi abantu bakithi asekele nini uDlame zasithandane nini asilwi lo muntu silwa lobukhokheli obungayisibi obukhokheli obungalaleliyo ubukhokheli obungalandaba lo muntu sizama ukuthi sikhumbuze amadodana aso afake unembeza sesiqalile into yethu asibiyele emuva asekeleni uDlame ubusela singajojeli abanye abantu siyaphambili ngento leyi sisuka lapha ngeviki ezayo ngomvulo siyaqhubeka abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka sesikuqale sibuyele emuva nxa kubotshwa wonke umuntu uzabotshwa amajele vele enzelwa abantu.
Hello-ke ngumnumzana Josephat Mzacangulube ongomunye wabatsha obebetshengisela kobulawayo. Okubanzi ngalolu daba lizakuzwa kuhlelo lwethu lwabasakhulayo ngesonto lapho uMike Hobe azaqhubekela phambili ngalingxoxo loNgulube. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama lapho sixoxa ngokwenzakala elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane lokho ebhekane lobunzima unkosikazi Theresa May inhloko kahulumende yakwele Britane bokungatholi ivoti eneleyo yokusekela izibopho zakhe zokuphuma kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. Abantu abaningi lokho beqhubekela phambili betshengisela ngokungayi emsebenzini edolobheni leGwanda njalo uZulu seveze imbono ehlukeneyo ngalokhu okumele kwenziwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Loba nje ezinye izitolo bezivuliwe lamhlanje, amabhanga, amagalaji, amafutha ezimota kanye lezikolo kuqhubekele phambili kuvaliwe. Kude esibhedlela balutshwana bongi abakade beselapha esigulane. Ukuvalwa kwamavinkili lezitolo sekudala ukusilela kokudla okusetshenziswa ngabantu suku zonke okunjengempuphu, isinkwa lokunye osekujeyiningi libhekane lendlala. Iningi eliqoqe le Studio 7 liveze imibono ethiyeneyo ngalokho sekumele kwenziwe ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Umnumzana Thulani Mzingwani uthi intengo yamafutha ezimota yona iqonge ngokuphindwe kabili uzamele yehliswe kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa athiye isihlalo.
So nxa into sezikhwelile okunjengokuthi ama-basic commodities engasathengeki umuntu ehola imali encane njengabahlali beZimbabwe singamaZimbabwean by birth sikhangelele ukuthi nxa upresident ehlule ukuthi adelive lokufala asenzile khona sicabanga ukuthi kayehle esihlalweni kumbe kwehle izinto nxa kungenjalo sathatha amanathela esawabiza sithi i-final push ukuthi sitshintshe umbuso wabancindezela esihlala phezu kwawo.
Inengi kulesi sabelo liphila ngokwemba egolide njalo kuvalwa kwamagalaji amafutha ezimota lokhu sekuphazamisa ukwenjwa kwalo okulakho uphazamisa umnotho elizwe kuthi umgoqo wenhlelo zebandla lezapha ezansi emandebeleni umnumzana Austin Spanda.
Ungeza kukhweze ifiyweli evele isehlula kathesi ukuthi itholakale evele isehlula kathesi ukuthi abantu bayithenge ngoba kungelandasisayidi angithi bephila nzima kulele lakithi emandebeleni siphila ngokutsheketsha and ukutsheketsha kwakhona sokuzima phosithenge ngani ifiyweli yakhona le sithenge ngani ukudla khona sokukhwele kangaka hayi bo izanu kayiphume yehlulekile 40 years yehlulekile kayiphume
umnomzana Ndaniso Mpande uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende lo akhangelisise intengo yempahla ezitolo
indaba yentengo yiyo esikhala ngayo kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyalungisisa indaba zakhe intengo ziyehle ithemba besilalo ukuthi uhulumende uzathatha inyathelo kodwa-ke osokusiphambanise kakhulu khonokho ukuthi umongameli usesuke yena ngokwakhe wamemezela ukukhwela kwe-fuel sokuhle kwavele kwasilahlisa ithemba lethu ebesivele silalo
osakhulayo ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi ufisa ukutshengisela lokhu uqhubekele phambili kuze kube lenguquko elizweni
ufisa ukuqhubekele phambili ukuthi izinto lezi zize zilunge ayikhona okwe-three days lokhu akube yinyanga yonke baze babekwazi omnanagwa ukuthi asifafuni thina asisakufuni lokhu okwenzakalayo akuye phambili ilizwe litshintshe kube kahle
abanye bathi kuyadingeka ukuthi umnankagwa ahlale phansi akhulumisane lo mkokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngobunje urhulumende omanyano ukuze induba ezibhekanele lizwe ziphele esibhedlela esikhulu seGwanda imoto ethwala izigulane i-ambulensi yedlulekile ukuhambisa abagula kakhulu kobulawayo ngoba ingela amafutha ezimota amapholisa aqhubekela phambili elinda amagalaji njalo agcwele idolobho lonke lobanje kuthulisile kulo mhlubulo ukhona obothiwe umnumzana Nkaniso Ncube esethezwa umlando okutshengisela ngemva kokuba etholakalela umathisi amathaya emota ngomlilo ngimele i-studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube
lokhu sikudaba lunye inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU ithi iqoqe ukutshengisela okuselizweni isola ukuthi uhulumende isithi yona izwile uhulumende uzwile izikhalazo zayo njalo isikhangelele ukuthi ikhulumisane laye phansi kohlelo lwe-tripartite negotiating forum asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo usithandekile mhlanga ayenze lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region
asila communication from head office ngoba thina we're just a region so siyasifisa ukuthi sizwe ukuthi nationally kumi njani so leyo information up to now asilayo kodwa-ke sasikunikiwe ukuthi ama-demands ethu kwakufanele behlane lawo so kwakade sihloku sa-west i-hobing ukuthi engxenye bengavula ukukhulumisana kwebulenjini lokhu kuze sithole i-update kathi esi-update asilayo ukuthi kwenzakalani so yi-challenge esilayo kakhulu
libona ingani uhulumende uzwile yini izikhalazo zenu ngalokho okwenzakeleyo
ukuze uzwile kodwa sibe sikhangela ukuthi thina nxa uhulumende ezwile siyakwazi ulala nama-social partners ukuthi abantu babuye bakhulumisane ukuthiwa i-tripartite negotiating forum ingenise uhulumende ingenise abaqathi emkhozi ingenise isisebenzi i-labour besikhangela ukuthi uhulumende ngawubiza inkundle nalana ngesikhathi lesesinje kwakhulunyiswa nabonani kuyanga so nxa leyo nkundla ingakabizwa uzananzela ukuthi thina up to now sizitshela ukuthi uhulumende ngabe ezwile kodwa ngakayenzi lutho ngakho so ngokunjalo kufana lokuthi singathi thina kazwanga kwesingakutho kodwa imessaji sibeleukuhambe ihambile silo hlubo lokuthi silohulumente ongathi kwesinye isikhathi ubanje le nkane engancediyo kodwa buyabhode ngalefto ethi hhayi ilifisani bakhulumisane kodwa naso phela i-platform esifake ukuthi abantu hhayi balokhu khona oyenze ezenzakalayo but futhi kabiza abantu baxoxisane yi-challenge esibalayo ngoba sikatholi phela thine-update etsha ukuthi hhayi kuhlangane kwaxoxiswane
ungani uhulumende ugcona ibandla le-MDC
well okuliqiniswe akwazi ukuthi iviki liyani ephelele ngale sasimbhalele samnika i-7 days ultimatum owawusitsho ukuthi hhayi sikhathi into lezi lungisiswe umkhono omuvuselelwe indaba leyo yokuhlupha kwemali ilungiswe ibond not ihambe kodwa sithe sabhaleleyo ultimatum singakatholi impendulo yokuthi kwenziwani kulapho kwabuyayo khona le ndaba yokuthi sokukhweza amafutha abantu behlulwa lokuya emsebenzini nxa sokukhweza amafutha imithova yakhwela abantu basezebhatha ama-3 dollars kwahle kwenza ukuthi kube le-reaction esandihlakeni zamasinya ngoba i-ultimatum zasiyinikile so esingakutsho yokuthi uhulumende iqinisi wayebhalele wanika ukuthi njengezisebenzi silohlupho olunje but yena akaphendulanga usesiphendela ukukhweza amafutha ikhweza ukuthi impilo yethu ibe nzima ngamandla
lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region obeqoxa le-Studio 7 ekobulawayo
okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni.
Yelapho lokhu sikudaba lokutshengisela sihlaziye udaba lokutshengisela lamhlanje oqalise ngomvulo silo mnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla leMDC endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Dlovu onguye osungula lingqoqo.
Abanye bathi njengoba sikhuluma kanje wona la amashopu abetshontshelwa asevalile njengamanje. So ezinye izinto ezifana nabosinkwa noma bezidura zinzima ukuthenga azisekho kwamanje, sokubuye kwakuzero and sokungabantu manje asebezilimaza bona ngokwabo ngayena le i-BFS yenzile. So ngamavithana ngithi mina ngiyakuzwisisa ukuthi impilo inzima ekhaya, abantu bafike ebunzima nokukhulu kakhulu bathi benza izinto ezimbi, but at the same time ekucabangeni mase singena engqondweni impela akusiyo nto endlela leyo. And I saw the igcine isi-achive yena le nto ebifuna uku-achive. I-ZANU PF isithaba-ke lapho noma isicisha i-intanethi kumbe isifaka amasosha phakathi kwabantu, izathi yona ifuna ukuvala khonokho obesokusenziwa ngabantu. So ngezinye indlela seziyinika indlela yokuthi ingene ebantwini, ilimaze abantu, kusasa ukuthi abantu bebesenza lokhu nalokhu nalokhu.
Mnumzana Edwin Dlovu, uthini wena ngayo imbono yakhe? Ukhona yini ophikisana lako ikakhulu lapho nxa esithi yena bonabo abatshengiselayo hayi bayaphambanisa?
Iye, kukhona engivumelana laye kakhulu, bese kusiba khona lapho esizehlukana khona kodwa ke kancane. Ukwenza kwabantwana bemuli ethile esikhathini esiningi kuyabe kutshengisa lapho abasuka khona ukuthi basuka emulini enjani, bawondliwe njani. Esikubona kusenzakala sokusiba lo dlame, sokusiba lokugqekezwa kwezitolo, kutshengisela ukuthi abantwana beZimbabwe basuka emulini enjani, elomzali ongumnankagwa onjani loTiwenga. Okokuqala, abantwana beZimbabwe bayahlupheka, akula msebenzi ngokokuqala. Owesibili, abasebenzayo kabaholi, bethi bengaholi imali zangkhona zizincane ebhondileyo. Umongameli aphume ku-TV kumabonakude athi yena usekhweze amafutha. Ngangikwazi ukuthi wayeswele umntaka mdelegate minister wayengekho mbe kwaseku-10 mbe wayesethabe kakhulu, athi amafutha asekhwelile kusho ukuthi umthova susiba yi-$4 mbe $5, kambe umuntu ohola $300 uzagada umthova athini?
Mnumzana Bekilizwe Dlovu, nanto-ke udaba, uthini wena ngalokho?
Ekugcineni ukuthi sikhondole sithi thina ku-right ukuthi siyazwisisa ukuthi bavele emzini omubi olabazali ababi, yebo kunjalo, kodwa umuntu ofuna ukwakha akaniki akaniki ingqobe kuyise, alahle ingqobe kuyise athi yena nguye obe mubi sokusitsho ukuthi mina-ke sengizoba mubi lami. I think ngijilo maye khumbulo Edwin ukuthi ngiyazwisisa kakhulu ukuthi kwenzakala izinto ezinje, kodwa umntwana manje esethe wacabangisa efuna ukuqamula isithuku esiphakathi kwemuli, esefuna ukuthi asiqamule singabuyi futhi siye kuye siyela kubantu abakhe, uyacabanga ahlale phansi. Uyabona, njengoba sesiye kuleli banga ukuthi ukukhithwa amasosha, abantu bagijima bayana namasosha, abantu kufuze bacabanga ukuze bazivikele, bangalwi bona bodwa bethathelana izinto ama-businessmen ezinto ezinjengazenezo, badinge ukwenza izinto ezizohlukumeza lolwa nabo. Olwa labo nguhulumende, olwa labo umnankagwa loTiwenga. So uTiwenga nomnankagwa ma ufuna ukuthi ubatshise, ubatshisa nga? Ma ufuna ukuthi ubazwise ubuhlungu, ubazwise ubuhlungu nga?
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Dlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obexoxa endawonye lomnumzana Edwin Dlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa-ke ukuthi lingalalela njalo indaba zethu ngo-6:30 ekuseni. Okwamanje-ke sengilitshiya ku-Studio 7 Live Talk lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.